parinwati mapolisa kuti vasi bumela kuti tichengisele then vasebhala vana vasiti hayi awenzi kuti sichengisele and vasinikira ama-reasons awo kodwa asisukisekanga la ma-reasons avasinike vona
ye ungasipha nje amalutshwane ukuthi batheni
bathe bona kumele sibanike amabizo abantu bonke bazaba khona ku-demonstration yangkhona and then siphinde sibatshele ukuthi abantu laba sizawuhambisa njani i-mode of transport khonapho and after i-demonstration yakhona sizawuhambisa njani ezindlini zawo bathe futhi kumele sibatshele ukuthi kuyawe kulama-marshals yini and baye befuna amabizo ama-marshals angkhona lokuthi bayakwanisa ukuthi baba-identifye njani so thina sithe hayi lo awusomsebenzi wamapolisa amapolisa kumele basivumile kuphela because thina njengama-trade union siyavunyelwa ukuthi sitshengisele namapolisa okwawo ukusinika incwadi kuphela then thina sesingena e-street sesidemonstrate
njengoba lingavumelananga lakho liyahamba yini emthethwandaba ukuthi liphiwe imvumo
ye sizababhalela futhi actually sesibabhalele sibatshelile ukuthi no iviki elizayo sifuna ukuthi sidemonstrate and bengayala sibatshelile ukuthi hakho kungcono basibophe because thina sizahamba sitshengisele because siyawe sikonona lakhona ukuthi siyabhadala izimali thina ye-pismas and then ukasibhedle labanye bakhe sebethatha izimali lezi bazidlele ababalisi abaningi bayafa ezibhedlela because abatholi imithi abatholi ama-services because baye befuna ukuthi babe balama-subscriptions e-pismas but abantu be-pismas sebezidlele izimali lezi so sizahamba sizabhalele ukuthi sizahamba ngoba basinike mba basinikanga i-permission sizangena kuphela estradeni next week azama ukuthi sikhulume labanye not only ama-members e-p d z sizakhuluma lamanye ama-affiliates e-concerned affiliates of z c t u lawo bazasijoyina then sihambe sidemonstrate